isiNdebele.
So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ngenjabulo kustudio 7 ngomvulo mhla ka 28 lwezi 2022 ngoKeeps Dube. Endabeni zethu namhlanje. I am a member of the Parliament.
Indaba yamagetsi le uhamba kwayo mbona ngani iza siphazamisa kakhulu ngoba amabhizinisi amaningi vele sikhangelele impahla zethu eziningi ezinjengenyama ezinjengama-drink ukuthi kube kusemafrijini. Ngakho-ke lokhu kuzabangela ukuthi sibe sesidinga ama-generator azaba yiwo.
Ele Zimbabwe libhekane lodubo olukhulu lokusilela kwamandla kagetsi kulandela ukumiswa kokuphehlwa komlilo kagetsi edamu leKariba. Umncintiswano wemidlalo yenguqu e-World Cup eQatar, amaqembu amakhulu abhuqwa ngamaqembu asemancane kwezenguqu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abamela izigaba ezijeneyo edale lePalamende behlulekile namhla ukungena umhlangano omkhulu eHarare. Wokuhlolisisa uluhlu lokusetshenziswa kwemali yelizwe, i-national budget yomnyaka ozayo. Unumzana Jacob Mudenda, umsomlomo wedale lePalamende, uthi kube liphutha okwenzakale namuhla. UMudenda uthembise ukuthi amalunga edale lePalamende azanikwa amafutha epetulo njengenhlala yenza. Kodwa amanye amalunga edale lePalamende athi kunengi okubahluphayo. Bathi sebexotshwa emahoteleni ngenxa yokuthi uhulumende uyehluleka ukubhadala imali efunakalayo. Uze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxe lomnumzana kucacaphulu omele inkulumane edale lePalamende.
Last week, lapresidenti edale khona eParliament, sitshelwe ukuthi akula ma-fuel awokuphendula. IParliament lile problem enkulu of late ngokuthi izimali zabo azidispenswa nguMinister of Finance. So okucina kuzenza ukuthi izinto eziningi okumele zenzakale kuze siqhube umsebenzi wethu kazitholakali. So i-fuel ezithathwa nezibambo ngumzekelo zonje ukuthi nge-Friday sekumele siphenduke. Abantu vele abanye kwamele baphenduke ngabo-Thursday ntambama. Abantu batshelwa-ke nge-Friday khona lapho ukuthi akula-fuel. So nxa uhambe ungazilingiselelanga ukuthi ube ne-extra money on your pocket ugcina usuba standard ngoba lapho olala khona yabo usuphumile ngapha awulafuel ekuyela kobulawayo. So into ekhathaze abantu abaningi kakhulu. This week kumele sihambe kuma-post budget committee meeting but again akula fuel ukuya khona ngalo. So ukuthi kumele sizifanele ukuthi sihambe khona ngalo for this week and ekuphendukeni no guarantee yokuthi get fuel.
Kuvele kuyimalini ukuthi umuntu atshayele imota yakhe esuka kobulawayo esiyafika eHarare lokuphenduka nxa kokuthi kungabhadalanga idale lePalamente?
Ngibonika ngani ukukuthela i-food tank emotweni sekusuka ngemoto yakho ukuthi inganani on average will cost you $100. It might even be more, not sure. But it will cost you $100. It will cost you another $100 to come back. So it depends on whether you are Harare like a porter, kangakanani. Roughly, for example, close to $200 just on fuel. But also, ungabuya lapha kobulawayo kubhode kukhonfuse ukuhambe ku-athende imihlangano eminingi etshiyeneyo khona ngale eHarare lapho uyabubhoda u-athende imihlangano etshiyeneyo. So these are some of the costs ezikhona. Enale $200 engutshela ngayo yiwo umholo wonke ka-member of parliament. So it becomes extremely difficult to execute your duties. Izindawo zokuhlala nazo-ke zingani ziyakhathaza.
Umnumzana ngucacaphulu umele inkulumane edale lePalamende besixoxa laye ekobulawayo. leZimbabwe libhekane lodubo olukhulu lokusilela kwamandla kagetsi kulandela ukumiswa kokuphehlwa komlilo kagetsi eKariba ngenxa yokwehla kwesilinganiso samanzi edamuleli. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Abenhlanganiso ebona ngohlelo lwamanzi eZambezi River Authority balobele inkampani yamandla kagetsi eZimbabwe Power Company bebazisa ukuthi lelinyathela lithethwe ngemva kokuba eleZimbabwe selisebenzise amanzi edlula isilinganiso esivunyelwane leZambia. Ukumisa ukupheka ugetsi eCariba South kwenzelwa ukuthi kungancitshwa yonke iCariba, kunanzelelwa futhi ukuthi kungekelwa ukusebenzisa ngendlela amanzi aseleyo kuyenzeka aphele masinya. Unobhala wenhlanganiso yezakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association, umnumzana Joseph Nkomazana, uthi impilo isizaba nzima ikakhulu khathesi ngesikhathi sekhefu lekhisimusi.
Kuyadanisa, shocking news kubahlali bakoBulawayo leZimbabwe jikelele. Besikhangelele ukuthi khona maybe njengoba vele onamagetsi ehlupha, sicabanga ukuthi nekule improvement enye eyenziwayo. Kade sesinanzelela futhi ukuthi khona sesibona sokule statement esithi kukhona kuzaba wesi. Asizwisisi ukuthi kanti abantu ngale Kariba, ngoba iminyaka yonke isikhathi sonke kuhlala ngani kukhalwa ngokuthi amanzi akusela manzi, akusela manzi laphana, akusela manzi. Pho sesiya kwenza njani? Izakhamizi hayi, ngibona ngani ngodaba lolu asuze maybe lusiphathe kahle. Besikhangelele njalo futhi sikhangelele ukuthi khona njengoba sesiya ku-festive season lapha ngo-December, ziningi izinto ezenzakala ezindlini lapha.
Umnumzana Bhekizwe Ntuli oqhuba ibhizimusi eKelvin North uthi amabhizimusi ayafa ngenxa yokusilela kwamandla kagetsi.
Indaba yamagetsi le uhamba kwayo mbona ngani iza siphazamisa kakhulu, ngoba amabhizimisi amaningi vele sikhangelele impahla zethu eziningi ezinjengenyama, ezinjengama-drink ukuthi kube usemafrijini. Ngakho-ke lokhu kuzabangela ukuthi sibe sesidinga ama-generator azaba yiwo azabe emisa ukuthi amafriji ethu asebenze. Njalo singakhangela njalo ukuthi amagetsi lawa nxa ehamba sithenga i-petrol kumbe i-diesel yama-generator ngenye indleko ebakhona ebaphezulula le esiyijayeleyo. Okusho ukuthi kuzakhangela njalo kungene lasezintengweni zethu okuzafanele zikhuphuke.
Unkosikazi Nobuhle Ntini, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi kuzaba nzima ikakhulu ezibhedlela nxa kungahlala isikhathi eside kungela magetsi.
Kuyadanisa ukuthi akula mizamo eminye ebekiweyo ukuthi kungabi lento enje, okuthi ngabe kukhona okunye abakubekileyo okukhangelane lento ezinje ukuze kuvikele ukuthi kungabi lama-hours amaningi kungela magetsi. Ngoba kuyadanisa ngesikhathi lesi esiyakiso sekhisimusi, izinto eziningi ziyonakala elizweni khona kuvele kulobunzima khathesi. Kuza kuba njani ezibhedlela?
Idamu laseKariba yilo ebelipheka amagetsi amaningi elizweni leZimbabwe nxa kuqathaniswa lezinye indawo eziphehla amandla kagetsi. Idamu leli belisenelisa ukuphehla amandla kagetsi angaba ngama-megawatts phose amakhulu ayesithupha, i-598 megawatts, kulandele iwange yona ephehla ama-megawatts angamakhulu amathathu, i-300 megawatts, kulandele iMunyathi ngama-megawatts alitshumi lanhlanu, i-15 megawatts. Kuthi iBulawayo leHarare okwakhathesi akula magetsi aphehlwa khona. Inhlanganiso yeZimbabwe Water Authority yiyo eqondisa umsebenzi wokuphehlwa kwamandla kagetsi edamini leKariba phakathi kweleZimbabwe leZambia. Ibika njalo ukuba okwakhathesi amanzi okufanele aphehle amandla kagetsi aseyehle ngesilinganiso sokwedlula okune ekhulwini, i-4.6%. Yengeze ngokuba okwakhathesi kufanele kumiswe ukuphekwa kwamagetsi eKariba kuze kufike kuzibandlela womnyaka ozayo. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abakabotshwa abantu abangene endlini yokukhonza uNkulunkulu e-Seventh Day Adventist Church eJohannesburg kwele South Africa bathathela inceku zenkosi izikhwama ezilemali, ama-laptops lokunye. Amapolisa atshele iStudio 7 ukuthi badinga ngamehlo abomvu abantu abenze ihlazo leli. Umfundisi Israel Ntshangase omele ibandla le Seventh Day Adventist Church eJohannesburg uthi izigebengu lezi ebezithwele izibhamu kazidubulanga muntu njalo kazithathanga imali yomnikelo. Ntshangase uthi zethusele abantu abalaliswe phansi kwathiwa befake konke abalakho emgodleni emnyama yokuthwala izibi. Uthi basele bethudibele bakhahlanyezwa izigebengwa lezi ebezimbalwa. Lokhu ngokwesithathu ukuba izigebengu zingene endlini yokukhonza uNkulunkulu eJohannesburg zithathela abakhonzayo impahla etshiyeneyo. Kula bantu abaningi abadabuka eZimbabwe abakhonza eSeventh Day Adventist Church eJohannesburg Central. Akasizwe uNtshangase ekhuluma ngodaba lolu.
Hey man, isikuhle kufika nje abantu lapha nabangena endlini esabatheli khonzo. Inkonzo i-on during divine hour. Bangena bakhiphe ibhamu badimanda ama-valuables abazalwane. Bephethe ibhegi emnyama, plastic bag emnyama la bethi ayidobhe khona ama-cellphone. Badrapha-ke abazalwane babalalisa phansi and then bathatha ama-cellphone nemali ney'khwama zabazalwane base beyaphuma bahamba njalo-ke.
Singathi abajanga muntu abakhiphanga uvolovolo.
Abashanga muntu abazange badubule muntu amavolovolo bebaphephe nje zange badubule mani.
Bebesithini mfundisi lawo kathi khona khonapho? Uboneni khonapho?
Mina bengekho bengikwenyinkonzo sikuyaselanye uma sengitshela umdala ukuthi this happened. So nase ngiyithola-ke indaba sebexoxa-ke ukuthi ngisenzeke lokho eseqedakiswe njengamanje.
Yey, kuyakwenzakale khonokho endlini yokukhonza abantu?
Hayi hayi hayi, i-South Africa kuyenzeka ngoba singabe sithathu thina njengamanje la eJohannesburg. Other two churches bawenzile ngiba sebefikakela kithi nakithi.
Singathi sebebotshiwe yini abantu laba kumbe lizokuthwala?
Abakaboshwa-ke cha, baphethe abakaboshwa.
Laba abakhonza khonapho bathathelwe ama-cellphone, bathathelwe izikhwama, lonke lokhu bathini khonamanje?
Bathukile, obviously bathuke kakhulu. Bonke nje basuke safike ne-counseling yebandla. Sawenza-ke Sunday.
Singathi-ke qhubeka mfundisi.
Sazo provider-ke manje ama-individuals i-counseling ngoba sibe-group counseling Sunday.
Yes, singathi-ke nxa sikhangela mfundisi khonapho bathathelwe ama-cellphone, okunye kuyini babathathele khona?
Cellphone money and two laptops. Ama-laptops ngawenkonzo babili. Of course nama-bags ngabomama bawathathile-ke na.
Singathi bekugcwele abantu abaningi khonapho?
Hawu, over 300 people ayibela phansi, close to 400.
Bese kuyenziwe khonokho kuthiwa yikunikela imali?
Yes, bese kwenziwe ukunikela. So lathi zange bayifune leyo mali.
Ngoleyo abayithathanga?
Abayithathanga le cha.
Kungani bayisabile?
Angazi mina ukuthi noba mhlawumbe bengiyona i-emi yabo mhlawumbe, angazi.
Umfundisi Israel Ntshangase yisikhulumeli se-Seventh Day Adventist Church. Sixoxe laye eseJohannesburg Central. Okwamanje sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Yoweri Museveni wakwele Uganda usengezelele isikhathi sokwaliswa kwabantu kuhamba-hamba njengendlela yokumelana lomkhuhlane we-ebola eziqintini ezimbili zelizwe lakhe ezeMubende leKasanda. Umkhuhlane we-ebola kubikwa ukuba usubulele abantu abedlula ama-55. Ele Ghana libikwa ngelinye lamazwe ahamba phambili emhlubulweni wangentshonalanga yezwekazi le-Afrika ahlaselwe kakhulu ukugudeka komnotho i-inflation ekusilinganiso sokungama-40 ekhulwini 40%. Lokhu sokubangele ukuba isisindo semali yalelo lizwe iwe ngesilinganiso sokuyingxenye yekhulu nxa iqhathaniswa ledola leMelika. Izisebenzi zikaloliwe kwele Austria sezisungule uhlelo lwazo lokukhalala umsebenzi zifuna ukuba zingezelelwe imali ngemva kokuhluleka ukuvumelana ngesilinganiso okumele zengezelelwe ngayo. Abenhlanganiso ebona ngomkhuhlane wevukuzane e-Cancer Association of Zimbabwe bathi sesiqhunga isilinganiso sabesilisa babanjwa ngumkhuhlane we-prostate cancer eZimbabwe. Lokhu bathi kubangelwa ikakhulu yikusilela kolwazi ngomkhuhlane lo osokudinga ukuthi kuqiniswe umsebenzi wokusabalalisa ulwazi lokuthi bangazivikela njani kuleso sifo kumbe udinga uncedo lokulatshwa kusesemasinya. Umark Peter Ntambe usethulela lolo daba.
Abe Cancer Association bathi bakubone ukuqakathekile ukuba kuthuthukiswe umsebenzi wokusabalaliswa kwembiko emayelana nalesi sifo ukuze abantu bezivikele ngoba sesisiba yingozi uzulu engananzelele. Umnumzana Love More Makuriro Fawali Nhlanganiso uchasisa kabanzi.
About 80% of the cancer patients are coming.
Isimo sokuthoba minwe mibili ekhulwini sezigulane zemvukuzane zifika esibhedlela seziphuzi. Isifo lesi sesikusimo esibi.
Impumelelo yenhlolisiso yabohlangothi lwesiphala seZimbabwe National Cancer Registry uMakuri Rofa uthi iveza ukuba inani labantu elibanjwa ilesi sifo lilokhe liqonga elizweni.
We are seeing that the prostate cancer cases are increasing every year and also we are seeing a lot of black males.
Sibona ukuthi lesi sifo silokho sikhonga minyaka yonke njalo sibona nabelisidisa abensundu abale 40 years kumbe 45 labo sebehlaselwa.
Uqhubekela phambili ethi i-prostate cancer isihlasela njalo labensundu babesilisa beleminyaka engamashumi amane kusiya kwengamashumi amane lanhlanu kusiya phezulu njalo sesikhanya sidala umonakalo omkhulu.
Prostate cancer contributed 11% to the total cancer incidences. While this day,
njengomzekeliso ngomnyaka ka-2018 i-prostate cancer yengezelela isimo sokulitshumilanye ekhulwini kusifo se-cancer kuleli yaphinda yengezelela isimo sechumi ekhulwini semfa yonke ebangelwa isifo se-cancer.
Ngomnyaka ka-2018 inani lababulewe yimvukuzane seliphose lafika kunkulungwane ezintathu 2743 ikanti-ke isilinganiso sokulitshumi ekhulwini labo bebulewe ngumhlobo we-prostate cancer. Udokotela Thandolwe Nkosi Makhubaza osebenzelana lehlanganiso yePadare enkundleni Men's Forum on Gender uthi ukusabalaliswa kolwazi kuyinto eqakathekileyo kakhulu njalo bafundisana labesilisa bonke abagoqela izifundi zemakolitshini bebanikeza ke ulwazi kunye lokuthi bangathola usizo ngaphi.
Silawo ama-centers izibhedlela esisebenza lazo especially sijongi much north leHarare silama-centers ama-facilities awesibhedlela esebenza lawo.
Othi la maklinika abesilisa athiwa ngama-men's clinics lawo aphatheka kulolu hlelo ethi obaba ngabe belomkhuba wokusebenzisa izibhedlela kusasele sikhathi bengagijimeli imithi yesintu abengelaqiniso layo.
Khathesi abesikhangela obaba ukuthi babe ngabantu abaphila bephila kahle besebenzisa izibhedlela bili bayandisa obaba ukugula ezethwale yinqola sesingenqola sesiye esibhedlela ubontehle zenqolelo wazithi ubaba lo ugule waze wathwalwa kumbengele phakathi kwebhara vele.
Umnumzana Wakson Magwara okhokhela inhlanganiso eZimbabwe Foundation for Prostate Cancer Trust uthi ukusilela kolwazi yilo udubo olukhulu njalo luyingozi.
We encountered about 3 cases where people died 3 days after being
diagnosed. Sahlangana lezo zihlakalo ezintathu lapho abantu abathathu balahlekelwa impilo ngemva kwensuku ezintathu nje kuphela bebanjwe bele prostate cancer.
Uthi ujabuliswa lusekelo abaluthola kugatsha lwezempilakahle olusenza benelisa ukufundisana labesilisa phezu kwalolu dubo. Inhlanganiso yeCenter for Disease Control and Prevention ethi izibonakaliso zeprostate cancer zigoqela udubo olubhekana lowesilisa lapho-ke efuna ukuchitha amanzi, ukubona igazi kumchamo wakhe, lobuhlungu bamathambo omzimba. Incitshi zithi lesi sifo singeneliswa ke ukwehliswa kumbe ukuvikelwa ngokuhlolwa lokwelatshwa kusaselesikhathi. Ukudla okwakha umzimba, ukulolonga umzimba okuthiwa ngama-exercises, lokutshiyana le mikhuba efana lokubhema ugwayi kumbe ukunatha okwedlulisa amalawulo. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Sekunjalo sokuyisikhathi semidlalo yeFIFA World Cup 2022 eqhutshelwa eQatar. Lalela umsakazo weVOA Studio 7 uzwe konke okuphathelane lomncintiswano lo. Sixoxisana labadlali benguqu abachiyeneyo, abaqeqeshi kanye labalandeli balomdlalo emhlabeni jikelele okugoqela abaseDoha khona le kwele Qatar. Sizalethulela impumela yalimidlalo suku ngosuku. Umncintiswano uze ufike emaphethelweni. Asikholiseni imidlalo yeFIFA World Cup 2022. Sisonke. FIFA World Cup 2022 eQatar.
Umncintiswano wemidlalo yenguqu eWorld Cup eQatar, amaqembu amakhulu aphuqwa ngamaqembu asemancane kwezenguqu. IMorocco ngiyakuqala kumaqembu ezwekazi leAfrika unqoba kule midlalo ngemva kokunqoba iqembu leBelgium 2-0 izolo. Kwathi namhlanje emini eleGhana lalo linqobe iSouth Korea 3-2. Uyeza Jesus Banda usethulela lolo daba.
Imidlalo yamkelwa ngenjabulo enkulu ngabeZimbabwe. Inengi lesithi lokhu kwenza babe lesikhathi eside behlezi lemuli zabo bezilibazisa bendawonye bebukele imidlalo le kumabona kude. Omunye setshona endlini lemuli yakhe ngumnumzana Morten Ngwenya, wayengumsekeli kamgcihlalo weqembu lenguqu le-Highlanders.
Inguqu le okuthiwa yi-World Cup sisihlanganisile nje thina njengemuli, uyazi umuntu wayehambe ethi umfazi siyani. Kade sibona lemuli yethu labantu abethu. Uzabona igame kade mnandi kakhulu, igame eGermany neSpain abadlale kuhle kakhulu, basijekisile nje uzulu wonke emhlabeni ukuthi hhayi nabanikazi bebhola. IMorocco yona kade ngelamavisa amaningi abantu esibaziyo abadlalayo i-team ye-Africa, kodwa idlale kuhle kakhulu.
Umnumzana Brighton Moyo uthabumanzi ngemva konqoba kweGhana 3-2 isidla eSouth Korea.
Senjabule kakhulu bakuthi iGhana iwinile, senjabule kakhulu athi iAfrika kwekhanti siyaphumelela yo. Hayi ngijabulile kakhulu sho. IMorocco nayo isiwinile nayo isingenini, of which siyaqhubeka siyaphambili.
Amaqembu amakhulu kwezenguqu usegenqulwe ngamaqembu amancane kulimdlalo osomangise abantu abaningi. Umnumzana Omega Sibanda ingcwethu ecubula ezemidlalo uthi amaqembu amancane adlalisa abafana abancane yikho benqoba.
Itshintshile ngoba amathimu lana awakuthiwa amancane amazwe yiwo adlala okumangalisayo. Ungakhala iSaudi Arabia elabafana abancane and babuye World Cup abakhotshwa ngukhotshi Africa urena wakhotshi Zambia thathi iAFCON lo wakhotsha leContivo. Ungakukhangela khona lokuthi ziperforma njengabo USA o-Argentina labo Belgium o-Germany, mina ukubona kwami mbonengani bayehlulekile kakhulu ngoba lokho besebenzisa amaplayers amadala, lokho kuthiwa amadolo. Amadolo asavumi ukuthi badlala ibhola bayehluleka.
Unkosikazi Isabelo Sibindi ngunompembe wokuqala wesifazana weZimbabwe ukutshaya impembe kumdlalo wenguqu. Ubonga iFIFA ngokukhethwa kwakuqala besifazana ukuthi batshaye impembe kwimidlalo le eQatar.
Kuyavongakala sibili, sesikubonile iFIFA isizamile ukuthi ithi ibise omama labo ukuthi babe khona kule stage. Siyakubongela kakhulu, kodwa sithi nga kuyenzeka sibone omama abaningi labo bephiwa ithuba elokubana babe kuleso stage. Sesingabonile nompembe bangikhona, kodwa sithi bangenza ngcono kulalokho abakwenzayo. Abanye bakhona bangenza ngcono. IFIFA iyenze ukuthi onompembe babe consistent.
Lanxa imidlalo ijabulisa uZulu, iningi alenelisi ukuyibukela ngenxa yokuselakala kamandla kagesi ahamba ngezinye izikhathi bephakathi kokubukela. I-load shedding. Umbekezeli Masuku uthi uzwa buhlungu engaboni ibhora.
Amagesi ayahamba kakhulu, ikakhulu njengathi emagogo ngapha vele ahle ahambe ekuseni senze ukubukela ibhora kwesisikhathi ethawuni kumbe ebhawa nxa i-generator light yo lakho vele akuchazi ibhora kwesisikhathi limnandi uzibukelela wena endlini.
Elinye iqembu le-Afrika iCameroon yenze 3-3 lele Serbia, kwathi Ghana yathaphuza eSouth Korea 3-2. Kukanti iBrazil sidibene nokwamandla leSwitzerland, umdlalo susiye emaphethelweni. Namhla ngo-9 ntambama iPortugal inqikelana lele Uruguay. Ngimele Studio 7 ikamela mu-Ezra Jesus Banda.
Siloko zikudaba olufanayo babikwa bebaningi abantu abathi babhejela amaqembu athiyeneyo asemdlalweni yalonyaka ye-World Cup kwele Qatar. Omunye wababheja kakhulu ngumnumzana Mfundani Ndimande ohlala elobhengula West kobulawayo.
Ngizizwe njengoba kungama World Cup onala ukuzama nje inhlanhla ayakhangela lawa ama-odi laphana ukuthi kungenzani ubone ukuthi itimo ubone ukuthi ibhola yalibukelukelayo ngabona ukuthi kule timo oyinanzelelayo ukuthi ngawina uhamba khona ngale ezindaweni okubheja khona uyifakele imali itimu liyana kodwa phela i-risk le ithimu esayenze zabo-finance kukhangelwa o-risk labo-return so i-risk ingaba nkulu kakhulu ukuthi ube-return inkulu kakhulu kodwa ungaziwa phela sekufuna abantu abale nhliziyo ezikumelayo ungafaka imali yakho yonke sungagcina siyilungelayo sesikulepho kunandulelwa laziyagcina siyi-addict yakho so kuyasipha kule kunto lokho
wena singathi la uyabheja sibilokumangalisayo so akusitshela ukuthi sometimes uyabamba kumbe uyabamba kumbe hatshi
hayi mna ngiyake ngibambe duke mina ngibe mhlampe yamatwazi lapho ngithe ngabheja khona hhayi ngiyabamba angibhejeli igeme engiyibone ukuthi angiyizisi ngingabona ukuthi namhla kudlala le lale ngiyabe ngibona ukuthi amathimu angikhona sibili ngiyawazisisa okuthi ngangifake imali yami hhayi ngiyayithola sibili labaphansi bangenele asibili zincediseke ngibambe sibili
So singathi nxa sikhangele sibili ubheja lapho uthe ubambe khona sibili uyabe ubheje ngemalini njalo besithola malini wena phela uyazazi ezomnotho le
mina kahle kahle ngithande ukufaka yona le idola bese ngifaka amathimu amaningi usually the number of teams owafakayo le return yakho iba ngikudlanyana sibili ikakhulukazi ngiwafaka ama-odi angananzima uyathela itike nakho ufaka idola umbe wafaka amathimu awafika 6-7 yabe selithathi lilikhonale kubo 3000 kuboyi kodwa mina nokwafaka bemalitshane ngafaka labe ne-4-5 akwamphasile kubamba o-50 efikisteyesa ngedola
kusho ukuthi phela kuyadlaleka ye
ye hayi khona kuyadlaleka kufuna isineke lokulandelela njibe wazama aqembe engugci lapho ukuthaminzwa
ye kodwa abanye abaqinise be-addicted lokhu ukuthi vele sitshona khona ngale
ye hayi kwenzakala mfokamtembo yende into ebhahe kakhulu lapha kobulawayo ngingasikhangela ngahamba khona phane kubomozi lakwa-afrika bet ngoba ngashithi isikhathi selanga sithola kulabantu okusho ukuthi sokulabantu asebesebenza khona sebevukele ekusweni vela basayile emsebenzini umsebenzi wabo sekuyikhonokho sebetshona khona liviki yonke siyaye bebhizi sebengena kumabhiza phela kuningi ngokubhejayo la sebhora kuphela bangena kumabhiza kanjeni kulawani abathi ngama-virtual soccer adlala kungelabantu sibila beqiniso abedlala kungabepopayi
lo ngufundani Ndimande obhejela amaqembu athiyeneyo asemdlalweni ye-World Cup kwele Qatar sixoxe laye eselobhengula West kobulawayo umbiko esisanda kuthola khona manje uthi iBrazil inqobe eleSwitzerland 1-0 emdlalweni ye-World Cup ulaftok namhla sihlolisisa umncintiswano we-World Cup owenzelwa kwele Qatar. Singakehlukani sihlobo othi sikhangele indaba ebezikhokhela namhlanje. Abamela izigaba ezijiyeneyo edale lephalamende behlulekile namhla ukungena umhlangano omkhulu eHarare wokuhlolisisa uluhlu lokusetshenziswa kwemali yelizwe i-national budget yomnyaka ozayo. EliZimbabwe libhekane lohlupho olukhulu lokusilela kwamandla kagetsi kulandela ukumiswa kokuphehlwa komlilo kagetsi edamu leKariba. Kumncintiswano wemidlalo yenguqu ye-World Cup eQatar amaqembu amakhulu abhuqwa ngamaqembu asemancane kwezenguqu. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lolwamhlanje. Oliver Lesayo umthombo sithemba uGibbs Dube bilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.